Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 19 kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
abe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphendu kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukujengisa ukubana leli singathi i-biased
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Ngokwanti sithengiselane ungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathi intambo ezempilakahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyasifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu ukungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokho. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni la ngenkohlakalo ezifika phose ibillion lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni wakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi umnanga kwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sokungumnyaka wokhetho.
Kusithengiseli ngezinye indlela uyemazweni Mnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othiye lo Mugabe ngoba sekwazi uMugabe into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho. Kodwa singakhangela listile le-analyst sengisela sibuntu ugcwele amankampani ama-China labantu abavela e-China abantshontsha izimali elizweni lethu lapha. Kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lama-China akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe ugcwele abadabuka kwele-China. Imali etshontshwe ngenkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. Enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanupf kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Babe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduke kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukujengisa ukubana leli singathi i-biased.
Usomabhizimusi obesedalela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Oshivayo laye ule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratech. Inkampani African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayizithupha zamadola 62 million bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million abemba iDiamond abahlanganisela iJinani Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Ishwebs Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wangeColliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, iFamily of God, leZayoja nabo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphose afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele isithu seHarare nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Owezokuthengiselana umnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kwele Nigeria lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Incwadi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uchasise okunengi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzeyazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, ezibase sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sewunama-goods nama-services. Esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawejayazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
Ele Zimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ubhongo ukuthi uyagula ntijana, ukululutshwane esingakuthola kodwa nxa kuyeukuthi i-economy yethu isivukile ntijana, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane ukungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singena okuningi esingakuthengi sela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Lilo iqiniso, kodwa abazaqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods and services okulutshwane ukuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye. Kodwa uthuko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Afrika, i-economy yase-Nigeria, bathi bafuna umantijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
Umnumzana Masimba Kuchera uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Okay. uyazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU wobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Jesus Baba Chisa, Pata Kupe Pata, Pata Kupe Pata, Pata Kizikenti Pata. We want to actually say very seriously, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. There is a sentence, we are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele weIbhethu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo eseBuhera okuthi dissident alembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Khona kuyana mbona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Uqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba yize sidala yonke lento ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa singabizani ngamagama anjani adala inzondo, ngoba mina ngicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya insolidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
Uma Khuphe siminda wonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust, sibone ngani umama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje nyamsekela kulowo mbono wakhe ukuthi athi hayi ngiyihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yiSite, iBupra, iWild, iNYDT, iSDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye lengatsha zeMDCT ezisuka kobulawayo iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuza kuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli zeMDCT ezilalenkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. lanxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Mxolisi Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Live talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla leMDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabangi ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe buzwa ukuthi uzancintisana iminyakeni eyisithupha elandelayo, ubike wayehle wathi abantu bafuna buse aze abe le minyaka elikhulu na.
Okuphuma kukhetho lwakule Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa kweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labeZimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. UNkosikazi Sonile Nemawoko wasendanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe-Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala seMashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku, yebo amaklinikhi akhona but iklinikhi eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso yinto futhi sibile sikhala ngayo lathi ukuthi ngayo isibhedlela siyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doctor ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa nkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamaklinikhi lapha kungangelamali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima, bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yiko kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala maklinika lezibhedlela, unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisenzele amakliniki ukuthi lathi sincedakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club uMnumzana Cosmas Chisale ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have 4 pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela ezokusebenzisana kwethu loZulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lokusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lokusiza abalenkinga zamehlo kanye la uhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lozulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association umnumzana Simeon Jamanda uthi kulusizi ukuba uzulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labo dokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni ukubona lawe ukuba lokhe bebhotabhota ngoba bengafuni ukuyela bengazange babonane labo dokotela bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazange babonane labo dokotela akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health
ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempila kahle bayilungisise ngokuphangisa batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amajumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamhla uzulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-provincial hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele kwenzela ukuthi lathi njenge-province benefit. Kulesibhedlela lapho lesisebenzisa i-mission hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Dudunyathi uthi abala sibhedlela bathembe i-St. Luke's kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Hey, thina lapha eLupane siyele sikhalazwe sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqondakiswa yi-St. Luke's Hospital kodwa usingumango njalo futhi sile zindleko eziningi uthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane. Isibhedlela sona lesi lanxa umuntu nxa engahamba nxa engarefer sesiyaphambili kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So sile sikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongenile omusha nxa angabuye ezosiqedisela isibhedlela sethu lapha eLupane ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela sisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee on health and care, bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibhedlela. Uzwile ukuthi sesileminyaka eminingi foundation level, yalo the foundation akona la isit legal, but as a health committee, we are not privy to that information. So we get together and then a committee of health to see can this is twice chairperson of committee to talk about that hospital, maybe Pavelo Luas. Find out why Siloke is on this level. I'm a provincial hospital, Agula. So, great thing, a good place to spend the service, Ulusu, Matula, and North.
Izabelo zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama district ezingelamandla kanye labo dokotela abakhangela izabelo ngenxa yalokho abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kaKhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho lichaya ngama-wickets amane leqembu leWest Indies lamhla emini. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili namashumi ayithoba mnembili lethoba mnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke kwathi eleWest Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs aluwa ngamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu leWest Indies yilo eselindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulithemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Luba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu okugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo wokusisidla amahabule.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neUnited Arab Emirates emdlalweni walo ugcina wesigaba seSuper 6 ngolwesine kuthi eleWest Indies lona lizadibana neScotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutha imidlalo yeSuper 6 esendaweni ezimbini eziphezu kwengalane yiwaza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azancikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqude elikhulu kulimidlalo iqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Kuphela gazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zefihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.